uhulumende njengokwethembisa kwakhe phansi kwehlelo lokulima olwe Command Agriculture usenelise ukwabela ezinye izakhamizi zemaphandleni inhlanyelo yomumbu, amabele lomvundiso. Isakhamuzi semangwe unkosikazi Emelia Nkomo uthi izakhamizi ziyayithola inhlanyelo.
Hayi, uthuba lwenhlanyelo lungcono lona ngoba mayibuya inhlanyelo sonke isakhamuzi siyayithola.
Isakhamuzi seBrunaberg esanzuwi umnumzana Andrew Dube uthi inhlanyelo abakayitholi kodwa sebelungiselela ukulima.
Okwenhlanyelo besingakakhangeli kakhulu ngenhlanyelo ngoba emasimini asikagabangi ngokulima. Of course sesilungisile ilozen intango nje izulu khona line nje izolo nje singathi njengoba isimo sezifuyo it's terrible.
Unkosikazi phathekile moyo uthi abakayitholi inhlanyelo njalo lonyaka bazalima nzima izifuyo ziyacuba kodwa amanzi okunatha balawo.
Inhlanyelo kayibonakali angazi kumbe izabuya angikwazi nxa izabuya anti leyo hlelo zakhona iqala laphana ikuthi laphana abanye bezokuyitholela emuva. Izifuyo ziyaphela zona inkwankwa singenile. Ngiyathabela nje kathisa kulezi nsuku ukuthi izulu linjani linile. Thina amanzi okunatha asihlezi lawa wabedaban trust basigebhele amanzi lezi bhorale ziyaphefumula.
Ekhuluma labo somabhizimusi kobulawayo kumaviki amane adluleyo umongameli Emerson Tambutso Mnangagwa uthembise ukuba bonke abalimi bazathola inhlanyelo lomvundiso kungela nhlawulo abayikhuphayo. Abanye abalimi sebelima ngoba sebetholile ingcosana yenhlanyelo kuhulumende kuthi abanye sebelima ukukholwa ukuthi bazayithola ngoba ngomusa wenkosi lokhe bengakayitholi loba nje izulu selithe laseula. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.